izikolo zivalwe ekupheleni kukaMbimbido njalo kuze kubela namhlanje lokhu zingakavulwa ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kuleli. Abazali esikhokhe labo bathi bakhathazekile ngekusasa labantu ababo besithi abanye balakho ungasabuyela ezikolo lapho zithe zavulwa ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Unkosikazi Nomathemba Ndlovu oyisakhamuzi esitezi uthi laloba kungumlando wabo njengabazali ukukhulisa abantwana ukuvalwa kwezikolo lokhu kudala ukuthi kube nzima ukubalandelela okudala ukuthi baphatheke entweni ezijiyeneyo.
Nxa umntwana esesikolo ube hambe siye esikolo ephenduke buye ekhaya, ithuba eliningi lokuthi avakashe ubengalitholi. Okwamanje kathesa abantwana bayahamba-hamba, so wona la amathuba njalo abafake engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona abuhlanganela kuwena uyabe ungakwazi ungumzali. So ungaba ingozi kakhulu nxa sebuyele esikolo vele engasaphumeleli lezifundo zakhe sengumama nje esezithwele kumbe selomntwana.
Amazwi la asekelwe ngesine njalo isakhamuzi sesitezi unkosikazi Santa Mabuya Mathobela othi abanye abafundi abasoze babuyele esikolo nxa zingavulwa.
Nxa sisithi siyakhangela silisibona ukuthi kusiyafika isikhathi sokuthi kuvulwe izikolo, abaningi bangikhona abasoze bakwanise ukubuyela ezikolo. Bazabe nje sebengomama sebephethe abantwababo ngoba kusisebunzimeni obukhulu kakhulu ngoba umntwana vele nxa engasayo esikolo uvele nje sele freedom nje yokuthi lanxa umkhuza nje uyambona ukuthi vele ngani kasazwisisi sebona nje ukuhlala ekhaya ngani layo sengumama nje.
Unkosikazi Lizi Masuku la uthukumiswa kwesifundo lokhu sekuphazamise ukusasa yabantu ababo ngoba iningi seligijimela imali yegolide.
Abantwana bethu abangabafana basuka bayibamba imali azayibahlangana la emhlabeni bethu bebuya ngapha emankazaneni wona la selele ngapha sebesala bebanika bebathengela amafoni anzima adabula ubuchopho. Umntana angabuyela esikole sebamba imali enjalo yena ongumfanana la angabuyele ebamba isigidi semali ezingange samarandi.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi yadanisa imbiko abayitholayo evela emakhaya. Ukhuthaza abazali ukuthi babhasobhe abantu babo ngalesi sikhathi kuvalwe isikolo.
Sisithola imbiko evela emakhaya lapha ethi amantombazana amaningi asezithwele njalo abafana abaningi basesitekitsheni. Sizabona ukwehla kwenani labafundi uma isikolo sizivula. Yona imfundo vele ayisiwo ababalisi bodwa, imfundo igoqela labadala. So ngesikhathi lesi esobunzima okunje sithatha leli thuba ukuthi sinike ithuba leli kubazali ukuthi basikhangelele abantwana besemakhaya.
Umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe WODAS unkosikazi Juliet Nkiwane uthi abantwana abazithweleyo kumele bavunyelwe ukubuyela esikolo ngemva kwe-lockdown.
Ngiyadana ngoba kulesikolo engisaziyo abantwana abangu-8 already sebezithwele eklasini eyodwa engiyaziyo eka-Form 2, kodwa anti siyalwisela ukuthi abantwana abangamankazana angazazithwala sibavumeleni babuyele esikolo. Ngemva kwempi abantwana babuyela esikolo and ngemva kwempi abafundayo babenza ngcono.
Igciwane le-coronavirus liya limemetheka kulesi sabelo njalo sebengamakhulu amahlanu lasikhombisa 507 asebetholakale belalo labulala ababili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.